imizi ehlukeneyo yakobulawayo edlula ichumi lambili yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe luhlelo lwebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla ledili elihlelelwe ukwenziwa kusasa entembeni Old People's Home ekhuluma emkhosini wanamuhla uMayor wakobulawayo uCouncilor Solomon Mguni ubonye amankampani athe apha loba kunzima ngesikhathi se-COVID-19.
Anje ngihlala yenza i-Mayor's Christmas Cheer Fund iya mobilize singathi impahla okudliwayo from abahlali bakobulawayo amankampani afisa ukuncedisa ngoba isikhathi sekhisimusi isikhathi yokuthi sonke sijabule kungenani ukuthi uyaswela namhlanje belilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso sawenzayo ebantwini emankampanini akobulawayo ukuthi banikeze banikele kulabo abahluphekayo sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ingathi imizi ehlala abantwana ehlala umama ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala yade sibanika namhlanje ukuthi labo njengoba ikhisimusi sifika labo babele ikhisimusi njengabanye abantu kusasa singathi lunch esponsor yiWalter Inn entembeni Old People's Home ngathi siyenza unyaka yonke lo nyaka nje siyenzela khona ngale entembeni Old People's Home ngenxa ye-COVID le ephakathi komuzi nokobulawayo laseZimbabwe jikelele.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya owentembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje kuzenza le dili labo kusasa libe lihle.
Siyabonga kakhulu idili lethu selizaphumelela kuhle. Ye hayi siyadumisa shuwe siwenzelwe ingani inkosi ngakugcwalisa lapho okhutshwe khona labo khulu labo gogo basizakale ngalokho abakuphiweyo.
Rebotholakele Mahlangu Khumalo omele iHaven Trust laye ngomunye oveze injabulo yokuthola isipho.
Isipho esiphiweyo namhlanje siphiwe impahla lokudla impuphu lamafutha lochago le tea leaves. Kodwa ngesifiso sethu ngabe sinekwe impuphu enenganyana ngoba sile 30 kg kuphela. Abantu engibachiye silabo kulezi nsuku silabo omama bangu 4 abantwana ngibona ngathi bangu 10.
Unkosazana Best Ndlovu yena ubemele inhlanganiso eyethuthuka kulumkhosi.
Ngisiphe sithole namhlanje siyavuka siyathaba kakhulu ngenxa ukuthi like singakhangela kakhulu ukuthi umkhuhlane lo obekhona we-COVID ukuthi usenze sasala sisegcekeni ukuthi abangelazimali bakhanya egcekeni. So nxa sithole isipho lesi siyakwazi ukuthi abantwana bazathola ukudla suze bebuye beloba beswele emabhimu baza bakwanisa ukuthi bekwanise ukuthi bethole ukudla lapho esikhona.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani inhlanganiso ezehlukeneyo lozulu jikelele abapha izipho eziphetha ziphiwa abaswelayo kobulawayo ukuze labo babe lesikhathi sokujabulela ikhisimusi. Isikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund asivalwanga ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo lozulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.